Thina njengebandla eliphikisayo le-MDC Alliance silibandla elinakekela impilo zabantu ngokunjalo sivele silibandla elihlelekileyo imisebenzi yethu yokuqoqa ibandla sisungule kudala kuthe nxa sekufika isikhathi sokuthi sokusenziwa i-lockdown sinanzelela ukuthi singafaki abantu bezimbabwe engozini bese sivele sesihlelile ama structures ethu ami kahle okubi enzansi yemandebeleni ukusemqoka ukuthi leli sokulithuba elikhulu lokuthi sisebenze kakhulukazi kwi-social media ukuthintana labantu njengoba sivele silama structures ahlelekileyo siyathintana sibili kusakwamalanga lama structures ethu labantu bethu
zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye-COVID-19
ibandla lihlelekile impela kuhle sikugiya sibili sibhizi silungiselela ukuthi abantu bahambe bayarejista ngobuningi ngoba ivoti liwinwa ngama-numbers
sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla le-ZANU-PF bayaqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile le migoqo le ekhona khona ngapho ema-South khona kunjani bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye-COVID-19 besenza ezombusazwe
uyakwazi mfowethu ukuthi ibandla le-ZANU-PF amaqhinga lo vele manengi izehlakalo lapha lalaphana zikhona lapha abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo thina sinanzelela inhlelo lwe-lockdown le-COVID le mashayabhuqelo kula malanga ke babuthanisa abantu ngezindawo bebasusa lapha lalaphaya kuthiwa kubhaliswa ukuthi ababesempini bazathola lalaba ababe ngabapheki lalaba ababe londolozwa ezinkambeni ngaphandle kwamazwe eZambia labo Botswana labo Mozambique abantu babhizi bagijima lapha lalaphayana kukanti-ke le isingoma evele sijayelekile esisenza abanye abantu babe madolonzima ngoba kade kwavetwa kanti ngemva kwe-41 years siyabe silokhu zivetana kungabonakali ukuthi kuya ngoba lelizwe lale imali yangkhona kakula izavela ngapuleyo mali yokubhadala lawo bantu lelo liqhinga le-ZANU-PF lokuzama ukuheha abantu ebandleni batshela ukuthi bazabanika imali kodwa kungela mali abazayithola.